isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 lamuhla ngolwesihlanu, mhlaka 29 kuMbimbitho 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iqula la kwele South Africa elincediswa yizinja ukuthi ngabacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa inqwabanqwaba yezindlu lempahla ezadilikayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha. Abenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association basole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa omakhalekhukhwini ikakhulu ukungena ebulenjini be-intanethi. Ibandla le-MTC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ekhethweni lokudinga ukhansila we-Country Park koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iqula elivela kwele South Africa elincediswa yizinja ukuthi ngabantu abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilikayo engango eChimanimani lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha kulindawo. Lokhu kulandela izulu lesiphepho Cyclone Idai eladala umonakalo omkhulu ezigabeni zeManicaland leMaswingo labulala abantu abafike phosa amakhulu amabili njalo abedlula amakhulu amathathu akwazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Justin Corbett okhokhela leli qula elisungule umsebenzi izolo ubikwa isithi lanxa amadwala lobunye kusenqabela ukuthi basebenze ngesiqubu abasifunayo balethemba lokuthi bazathola ezinye njalo indawo ezilezidumbu. Umeli weChimanimani East edalele parliamente umnumzana Joshua Sakho ubikwa isithi sokufanele uhulumende alethe imitshina yokugebha lezi ndawo eziqanjiweyo ukuthi kucace ukuthi ngempela kungabe kulezidumbu. Kusenjalo sixoxela unkosazana Dube wechitsumba nje eChipinge osichazisela ngendlela ahlezi ngayo ngemva kokuhlaselwa yileli zulu.
Sina lapha singathi nje lapha ala elathini ukuna izulu leli izindlu zesiba manzi kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga. Kona ziphela amanzi kathesi ona izulu leli elasinayo leli. Zayenza ngani izulu seliyeba liningi phakathi kwenzi. Kodwa ukuthi zadilisa azidilikanga. Lapho thwe elokishini ngale yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu. Leyi ndawo kuthwe eGerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu thiwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akula muntu ophileyo.
Imigwaqo-ke la mabridge njalo abantwana bayahamba yini esikolo?
Abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingaba lokho lisina ilata akusoze kume kuhle kodwa uNkulunkulu wasizela lazela ma kodwa kathesi izindlu khona ziqalisa ukoma njengeyana iplaswa ngaphandle so yagebeka esimeni okokuthi lami ngiwaridi ukuthi so singabuye futhi elinye izulu kumbe kwakabuye isiphepho eyami layo ukuthi ngikhangele ukuthi iqinile ayiqinanga njengoba iplaswe phakathi phandla iplaswanga abayisemende yabalithwayo so ngiyabe ngidawuthi lami ukuthi ungene lami ngizandilekelwa lapha yona izi yakho leyiyi-one.
Emasimini kunjani njalo ukudlali lakho yini?
Asilako siyafa indlala siwa sibila sikulukhuluma amanga indlala ikhona ikhona and njengoba lapha izimu basala lokungamasimu okuningi amanye amasimu sibilasi selawo ukuthi Iyabe kusele kwakho kukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimu athathwa kuya akusithathanga kuhle. Iyakhwe akukhulunywa, ngiyalitsheli ukuthi yikho ukuyabe kukhulunywa, kodwa sithwele kanzima.
Lo Nkosazana Dube sixoxelaye esetshisumba nje eChipinge. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi elizweni eNational Consumer Rights Association namhla isole amankampani engcingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa umakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini be-internet. Amankampani la agoqela i-Econet leNet1 azise ngokukhwela kwembadalo yawo kuleviki. Kodwa isikhulumeli se-National Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube uthi iqonge kakhulu limbadalo njalo amankampani la kumele ayihlise.
Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu. Sikhuluma kunje iZimbabwe VE vele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa i-internet kumbe ofonayo. Kodwa ke ukhumbula ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele ebantwini ababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ebulenjini, sekuphilwa khona efonini, sekuphilwa ngalokho okuthiwa phecelezi telecommunication. Kulapho sekusenziwa khona ibhizinisi, kulapho sufunda khona nxa ungumntana esikolo, kulapho sukhulumisana khona nezihlobo labangane, ususenza yonke into ku-internet, uyenze kumbe ngefoni ukhulumisana labantu owazana labo kumbe ngothengiselana nabo izinto ezithile. Ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini i-internet kutsho ukuthi amabhizinisi amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu. Asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu, esebenzisa amafoni ukuzuza amakhastoma, ukuzuza abathengayo. Kanti ke abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedatha, sisenziwa ku-internet, sisenziwa ngefoni. Yonke into yenziwa khona laphana. Ngakho ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu utsho ukuthi segongoda abantu, sebaqedisa khona laphana ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Manenga amanyathelo esizawathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni, okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe leliyana uze ufike kulele emakhaya lasedolobheni, abantwana besikolo, labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo, labamabhizinisi, wonke umuntu kunye labangaphandle kwelizwe, ukuthi silwe lalokhu kukhwela kwembadalo yama foni lezebulenjini internet.
Lo Mnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eNational Consumer Rights Association. Ibandla leMDC selikhethe uMnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancindise ukukhetho lokudinga ukansela weCountry Park wobulawayo oluza qhutshwa kusasa ngomgqibelo lolukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeCountry Park sezilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukansela wabo. Kulabantu abalitshumi lasitshiyagalombili abakhankasela ukuncintisa kulolukhetho. Lolukhetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singelamuntu ngemva kokubhubha kwayeungikhansila uMnumzana Hapson Nyasha Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe yinhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umgcini sihlalo we-MDC uNkosikazi Thabita Khumalo nguye oveze ukuba inkokheli ye-MDC ihlale phansi yavumelana ukuthi u-Alderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
Wathi Nelson Chamisa besilapha namhlanje eCountry Park sibamba lobaba uHonorable Amos Chibaya onguye ongu-national organizer webandla ukuthi size kwazisa uZulu waseCountry Park ukuthi candidate yethu thina njengebandla ngubaba u-Adamini Kolodi.
UNdlovu wamukelele linyathelo ngenjabulo ethi sevele senqobile ukhetho lwakusasa ngoba izakhamuzi sezimamukele.
kodwa ke ayisenibhodile e-Country Park, ngikhuluma labahlali we-Country Park bakhanya be-accepta, bayatshonza ukuthi hayi buyela uzoqedisa umsebenzi wawushiyela endleleni. So bengikhakelela ukuthi njengoba ukhetho lukhona kusasa, hayi ovele senqobile kudala yimi. I-ZANU PF la iyazama, siyabona sebezama ukuthenga amavoti bebanika abantu impuphu, kodwa ke ngubona izolo ntambama ngabo 7 kule gonyethe beliwile linika abantu impuphu, sithethi nabantu kabathathe impuphu, kodwa inxa umuntu ezokunika i-5 kg after 38 years uzakunika futhi enye i-5 kg ngemva kwe-38 years. Nawina mna ma-primer so lwana waluza ubefanele ukuthi ayewithdraw. So kulabanye esibone ngani bayamyenga kumbe ngabe sesebenza lezanu PF, ngoba nxa sesala umthetho wephathi awunguye wafila yedwa after sikwazi ukuthi sesithu. But ke okusalayo ukuthi yena vele sowaxoshwa ephathini, ngasekho ephathini, ngasambali njengelunga lephathi.
Umnumzana Albert Ndebele, umhlali we-Country Park, uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukhansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa.
Sicele ukuthi uzangena whoever uyabe esevotele wangena, sizacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini. Kuda masithi abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabi nemigwaqo, engakabi namanzi, akula mabriji, akula njele ezihambe kakuhle. So bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into zonke abazifunayo. So bengasebenzisi abantu labana bangale so that bakwanise ukungena ehofisini. Kabami ngamazwi awake bakhulumile after elections kuyabe ngenile egcwalisa into zakuyabe zikhulumile before elections.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncedisa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa.
Sathi amayouth amaningi anathi utshwala kathesi abayebabhema imbanje. Sombone ngani bekasincedisa ngemisebenzi lendawo zomezi nje zokuthi sibe sithole indawo zokuthi sibe sizilibazisa, sihlala noma amabhora amagenzi nje achiyene amaningi.
Izakhamuzi ze-Country Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba, bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe, izithembiso abazikhulumayo kathesi bazigcwalise. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-Operation Florian yakweleBhilithani lamhlanje inikeze ikhansili yedolobho lakobulawayo isipho sezimota ezimbili ezokucitsha umlilo, leyodwa yokuthwala izigulane lempahla ezithile ezokusebenzisa. Abazayabelana lamanye amakhansili aselizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ikhonale kobulawayo.
Ungabizwa ozwayo namhlanje edolobheni lakobulawayo eFamona Fire and Ambulance Station, lapho inhlanganiso ye-Operation Florian iphe izipho kanye lezithupha kubaqeqeshi bokucima umlilo ngemva kokuthola imfundiso ephezulu ngezokuvikela idolobho engozini. U-acting town clerk uSikhanyele Joe uchaza usizo abaluthole ngaphansi kwenhlanganiso yeBhilithani i-Operation Florian Fire and Rescue Services Humanitarian Charity.
Sibe sile uhlelo lokuphethwa kwe-first aid training yethu sine Operation Florian. Maybe abalaleli babe bekwazi ukuthi kuhlala kusenzakala iminyaka yonke in the last since 2011. Lo nyaka izinto zethu eziningi kazenelisanga ukufika zilokho zimelela ukuthi sizuze i-foreign currency sizuze England. Kodwa ke u-Operation Florian ebuyenelisile ukubuya le moto eyodwa i-container ebigcwele izinto eziningi ebesizidinga ezifana ne-equipment yoku-attend ama-accident, yoku-attend imililo, ama helmet lokunye kunjalo ikakhulu njalo kunye ukuqathe kuleyo lonyaka bekunga ma spare parts ezimota lezi abahlala bezilethe.
Wengeze ethi lamanye amakhansili azathola izipho kulokhu abakuphathelwe i-Operation Florian, loba nje bengasabizanga amanye amakhansili ezweni ukuthi labo bazofunda ngoba bekungela thuba le mali eyenelayo.
Namhla ke esibe nabo abazathola nabo kulutshwane okuphuma kwenalo imoto ebuyileyo ngamakhansili eKwekwe, Gweru, Zwishabane, Maswingo, Gwanda, Plumtree, Victoria Falls, Wange. So bazathola labo kokunye lonyaka sisababizanga ku-training ngoba bese sibone ngathi siza kwehluleka ukuletha abantu bemzini.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye uhlelo lwe-Operation Florian ethi basadinga imali yokuletha ezinye impahla ezisele eBhilithani efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola eMelika.
Hlelo lwe Operation Florian siyabonga kakhulu, kodwa impahla umbe adumele siyiqhwijelwe namhlanje ngayikafike elizweni lokhu ise-UK khona le siswela imali yangaphandle kwelizwe singathi foreign currency yokuthi silethe lapho impahla leyo, kodwa sinethemba lokuthi kusaphela umnyaka siyabe sesikwanisile ukuthi leyo mali yamadola e-America afunakalayo ukuthi silethe eZimbabwe impahla leyo siselele siyilethe.
Umqondisi wohlelo lwe-Operation Florian umnumzana Shepherd Ndlovu uchaza izipho abaziphe ikhansili.
Lo nyaka sifike sa-train abantu befabrikethi kuzothi bekwazi ukuthi icitshe umlilo. Sibaphathele izimoto zokucitsha umlilo ezimbili le ambulance eyi-1.
Umanjinela obona ukucitshwa komlilo acting chief fire officer eBulawayo City Council Fire and Ambulance Service umnumzana Edward Mpofu uthi uhlelo lolu selubathuthukise kakhulu ngoba ngesikhathi bengakafiki babengasela mitshina yokucisha umlilo lezimota sezifile.
Ye, i-Operation Florian isincede kakhulu kakhulu ngesizathu sokuthi ngesikhathi bengakafiki lapha singakabi lobudlelwano labo kwase kungasela equipment lezimota zasezindala sezifile eziningi zakhona, njalo basidingela lama uniform protective clothing kwenza ukuthi lathi siprovide iservice kobulawayo iservice engcono.
Ubudlelwano beOperation Florian buqale ngo-2011 njalo lonyaka ikhansili yedolobho lakobulawayo ihlawule phose ikhulu lenkulungwane yamadola eMelika ekutholeni impahla yokuzofundisa abacitsha umlilo lokubafundisa. Abafundi abayisithupha lababalisi babo abasuka e-University of Central Lancashire eBhilithani labo bebekhona kulolu hlelo oluthethe iviki njalo bancedisile ngemali ukuze uhlelo lwalonyaka luphumelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela imizamo eyenziwayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesiphepho we-cyclone Idai eManicaland. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Olwela amalungelo oluntu engowesifazana uSusana Kaputova oleminyaka engamachumi amane lanhlanu ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli kwele Slovakia olwenziwa kusasa. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibika ukuthi inkulumo zalo lele China eziphathelane lokuthengiselana ziqhubeka kuhle. Inhlanganiso ezimela uZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo zithi kuqakathekile ukuthi kube lokusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende ngenhloso yokuthuthukisa impilo yabantu bonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi. Intatheza indaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela ukwethuseka okuhlala kusenziwa nguhulumende ukuthi angathathela imvumo yokusebenza inhlanganiso ezizimeleyo ngoba enakanela ukuthi zijonge ukumgenqula embusweni. Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Africa Book Development Organization, umnumzana Albert Mazula, othi ubudlelwano obunje phakathi kwamacelo omabili buyadanisa.
Ungakhangela i-development eningi eseZimbabwe yenziwa ngama-NGO. Ngoba ama NGOs silama group ehlukeneyo, silama humanitarian NGOs abenza ama projects amahle kumangalisayo, bakhe isikolo, bagebha amadamu, bayancedisa even ku agriculture eyiyo eyenziwa nguhulumende, besupporta inhlelo eziningi kakhulu ezithuthukisa ilizwe ikakhulu emaphandleni lalapha edolobheni.
Umnumzana Mazula uqhubeke ethi sokudingakala ukuthi umumo wokungethembani phakathi kukahulumende lalezi nhlanganiso ulungisiswe.
Abaku-human rights laku-democracy labo ke balwela ukuthi uhulumende enze izinto ezihambelana le-constitution ezenza ukuthi umphakathi asuthiseke ngokwenza kukahulumende. Okuyabe kufuneka ukuthi uhulumende akakhulume axoxisane lalawo ma-NGO abona aku-humanitarian labalwela i-democracy, babone ukuthi bangabambana njani.
Umnumzana Pembera Izambezi wenhlanganiso ezimeleyo e-Family AIDS Caring Trust othi noma behlangana lalolu dubo lomumo nje, injongo yabo ikuphathisa uzulu.
Lokhuyana sihlangana lakho emsebenzini yethu, imisebenzi eminingi esiyenzayo, kodwa esikuboneyo thina ukuthi lezi izinto zempangaze kaningi kakhona. Manxa sikhuluma ngombangazwe sibona engathi abantu babona abanye bethu engani ngabantu abafuna ezempangazwe. Yebo, kulabanye maybe abathanda ezempangazwe, kodwa iningi lethu njengama-NGO sikhuluma ngento eziphathisa uzulu. Kathi esivele sikhuluma nje anishakwazi kule cyclone nalaye i-Idai, ama-NGO amaningi aphume phandle adinga imali. Akhona vele khona leshimane mani la khona leshipinki enceda esebenza phambi lohulumende.
Ingcitshi esikhulume nazo zithi uhulumende uyakubona ukuqatheka kwenhlanganiso ezinje, kodwa usuka ethuse ngezinye eziyabe zilwela amalungelo kwaZulu ngoba zigcina zisenza ngani zisebenzelana lamabandla aphikisayo, kodwa zona zimela nje iqiniso lokuvikela abantu. Kusikhathana esanda kwedlula, umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano lenhlanganiso ezizimeleyo behlaziya ngodaba olufanayo. Kulandela umonakalo wezulu lesiphepho se-cyclone Idai, inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezisukumele phezulu ziphatheka ngendlela ezehlukileyo ukubuthanisa uncedo lokuphathisana lozulu kulezo ndawo, okugoqela amabandla okholo, abezempilakahle, inhlanganiso ezokwelapha lezakhela abantu izindlu. Uhulumende uhlale esola inhlanganiso ezizimeleyo ezikhuza ukuba zingangeneli kwezombusazwe njalo zingasetshenziswa ngabezombusazwe langamanye amazwe ukuba ziphazamise umumo eZimbabwe, ethi angaqhubeka kanje angabathathela lezithupha zokusebenza ephinde ewavale. Kulandela udlakela oluqhamuke ekuqaleni kwalonyaka phezu kokuqonga kwentongo yamafutha ezimota. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday.
Was a Friday, namuhla sihamba lobheka inkosi Ngwenya. Ngiphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami. Untungameli Inkomo uyalandisa.
Ubheka inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe ehlabela ikwele South Africa. Leli lidlalate lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilitshumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
Ngizalwa eLwagwenu eMangwandi. Kwezomculo njengawo wonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni nasesontweni.
Ngomhlaba ngenxa yezipho
wakha umculo wakho lo ongwenya singathi ngumhlobo bani
kule ngoma lezi bengizama ukreate something like a beat yami ngibe yimi ngiyedwa nje bengifuna ukungena kakhulu kusindebele so ngiye ngafuthi ngamixanyana khona afropopunyana ne track eyi-1 nje gospel so kahle kahle yi-mix kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuleyo beat le engizama ukuyi-creata entshanyana
ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu isithembiso kanye lale ethi tholakala ngapi idlalade lakho ngwenye
sasejoveko kwamanje ngalithola kusazins banda inumber zakhe ngezithi +27 78 143 1409 or ulithole lakini kubheki inumber zami zithi 078 941 0999.
Hayi isikhathi sisavumi jahalezansi ungabatshiyela wapha amazwi abalaleli
kubalaleli bakithi siyacela please disupporteni abaculi bakithi sixhasaneni sithandazeni futhi uNkulunkulu uyasithanda sonke.
Uphuma ke enkundleni ubheki inkosi ngwenya ngale ethi yinsumansumane
le ndaba na Ya mesaba yini na lo muntu Uya sabisa yini na lo muntu Akulunganga kwenzayo Insumansumane le ndaba Insumansumane le ndaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga kwenzayo Akulunganga kwenzayo Ave sabe sithi wena wathithikazi labantu wena Ithi ngabe sabe sithi wena wathumeza abantu wena Ave sabe sithi wena ungumbulali wena Akulunganga
umculo kabheki inkosi ngwenya isithi insumansumane yendaba kudlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami sigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa ke sikhangele ebezikhokhela iqula lakwele South Africa elincediswa izinja udinga abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilekayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.